ezindabeni zethu lamhlanje. Umbukiso walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqalise lamuhla koBulawayo. Amankampani alitshumi lanye avela kwele Botswana asembukisweni omkhulu weZITF. Sizahlolisisa imihlangano esanda ukungenwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe labaqondisi beInternational Monetary Fund eWashington DC. Bakhangwa njani abatsha ukuze bayebhalisa kukhomishini yokuvota eZimbabwe Electoral Commission ukwenzala ukuba bavote kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa loNkosikazi Justina Mkhokho wenhlanganiso eZimbabwe Peace Project osanda ukubhala ugwalo ngokukhahlamezwa kwakhe ngamapholisa ensitha. Ingcwethe ezibona ngomkhuhlane woqhuqho zithi kumele uZulu abekwazi ukuthi anganqabela njani umkhuhlane lo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngemizamo eyenziwayo yokukhanga abasakhulayo ukuba babhalise kugwalo lokuvota oluphethwe yiZimbabwe Electoral Commission. Abatsha abahlala phandle kwelizwe bangakhangwa njani ukuthi bayenze konke lokhu. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.